Isinkwa besithengwa ngamadola amabili alamasenti angamachumi amahlanu $2.50 kodwa lamhlanje sivuke sesithengwa ngamadola amathathu alamasenti angamachumi amahlanu $3.50. Inhlanganiso yabachola amabele layo ithi isithumele uhulumende umlayezelo wokuthi amalunga ayo aseza kukhweza intengo yempuphu. Kodwa esinye isakhamuzi seBinga esingumlaleli weStudio 7 sithi intengo yempuphu isivele isikhweziwe khonale eBinga. Sithi impuphu eyisisindo esingamakilogram angamachumi amahlanu i-50 kgs ebithengwa ngamadola angamachumi amathathu lantathu i-$33 isikhweziwe yaba ngamadola angamachumi amahlanu lanhlanu i-$55. Konke lokhu kwenzakala kulokusilela kwamafutha ezimota elizweni indwendwe zikhwela mihla lemihla. Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Duduzile Nyathi uthi ubunzima bempilo sobufike kusibanga esibi kakhulu.
Hey, thina silokudana kakhulu njengabathengi and abahlali balapha eZimbabwe nxa intengo zethu ziqansa kangaka. Isinkwa esisithenga izolo sikhala sithi siqansile nge-$2.30 namhla sivuke $3.35, $3.50 kwezinye indawo. So asiwazi ukuthi senzeni ngoba isinkwa into edliwa nsuku zonke malanga onke. So besikhalaza sile ukuthi khona uhulumende uyangenela kulokhu, at least acontrole ama-prices ethu ngoba nxa izinto zikhwela kangaka kuba nzima. Khathesa sisakwazi maybe lo mchova sesifiyele endlini kumbe uzabe lokhu idola kumbe sizawuthola lawo sokuqanisile.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Ray Phiri uthi intengo ikhanya ikhwele ngoba izisebenzi zikahulumende zikhwezelwe iholo lazo.
Lapha ekhaya sokumzima baba ngoba vele into yokukhwela leyi singani siyi-session msebenzi ngoba isinko nasesiyeqile sesifike ku-$3.50 khonapha. Lama ama-bakeries athe esizwanga ukuthi bona i-government isifakele i-civil servant imali zokona we-caution labo bahle bakhweza le konke lo mpuphu lawo sihle wakhwela vele zonke izinto vele zonke zikhe zakhwela kakhulu vele kubi kakhulu lapha ekhaya.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya utshele iStudio 7 ukuthi ngendlela umumo oqhubeka usonakala ngawo kungaba lokunye njalo okutshengisela phezu konakala komnotho welizwe.
Nxa singaze sinandelele eSouth Africa lowa iRand lintshintsha liyehla kumbe liyakhwela kumbe ephethu yehla iyakhwela ukuntshintsha kwentengo akwenzakali ngaleso sikhathi. So usuthi vele abantu beZimbabwe also business beZimbabwe sebejayele khonokho vele ukuthi bajayele khonokho ukwenza ama-profit aphezulu ukuncindezela abantu nxa vele ungavele kube le nguquko elutshwana nje emsikeni omnyama sokungathiswa kwasiya phezulu kodwa yena umthulinciwe phela babesithembisile ukuthi bengaze bavule ukuthengiswa kwemali yangaphandle emabhenki interbank kuzakhuquka. Okay, vele asakhuquka sokupha amaphilisi ziyabheda ngaphi izinto intengo zakhona ziyabe zilokhu ezikhwela kusikela abantu bezimbawo uZulu ahlamuke ahlajashi akwenzakali bangena ama-students sebeqala ukutshisa futhi ababebe kwenzela khona esingawufuniyo isivuko. Okufuthi onye okungenzakala uhulumende uyakwanisa ukuthi ayethuke ngoba ungeza iy'ngungu zakhona ezikhala kade ezinye zama-price control uyagcina setshela also business ukuthi lingakhwezi intengo kumbe lingaguquli intengo kuzabaphambanisa kusukiswa la ma-shortages lana angathi 007. So khathesi sofanele sokudingakala abantu abayingqondo ezithobekileyo abahlala phansi belungisisa ngoba sokonakele vele.
Uhulumende ekuqaliseni komnyaka wayethembise ukuthi kufika linyanga intengo yempahla yezitolo lembadalo ezijeneyo siyaba sezehlile.